Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhlazi ku 22 Mbalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje kulilanga lokunanza ukumanyana ibandla lezaphu lithi alinanzi leli langa ngoba libakhumbuza umbhuqazwe wegugurawundi.
Asilithakazeleli thina leli langa. Lasiselebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands leMathebeleleni.
Kodwa abebandla leZANU PF bathi leli langa liqakathekile kakhulu ngoba laletha ukuthula elizweni.
Ukukhona umphila ukuthi abantu bakidinga phaneseMathebeleni ukuthi basondele kuhulumeni, basondele basebenzele kuhulumeni bekwazi ukuthi kuhulumeni wabo.
Ibandla le-CCC lisola ukuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso e-bail okwenziwe umnumzana Job Sikhala oyisiphathamandla saleli bandla.
Ngalokho thina be-CCC ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu, wayekhala ekhalela umuntu owabulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza usuku lokusayinelana isivumelwano sokubambana eseUnity Accord esenziwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo leleZANU PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe. Iningi lithi isivumelwano lesi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi eMathebeleleni leMidlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, onguye osekhokhela ibandla leZaphu, uthi injongo yeUnity Accord ayifezwanga.
Ye u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho kuqakathekileyo ukuthi lafezane, hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter lo Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli weZaphu wakuqala uJoshua Mqhabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Gabriel Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ukubona khona amabutho egugurawundi eMathebeleleni leMidlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, ukubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa ligugurawundi. Igugurawundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona ngasikhangile nje phakathi kwethu ukuthi akula ukukhumisana umlotho kwabo khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotho okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotho okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumele enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma ngeunit epheleleyo. Kumele kube ngabantu ku-grassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantu abantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhanda ngenye indlela, abanye labo abangakhomabandleni bekukhangela ngenye indlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa, asiselebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu be-Midlands lemathebeleleni. Lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwa bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje, sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale, bese sikhumbula-ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono wokuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho belamandla belezinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha. Nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje. Impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona. Esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi, beke bekele, beke bekhangele, bekhangela abantu beZimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula, ngabantu abafuna ukwakha isizwe, kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Lo ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu esixoxelaye ekobulawayo. Usithandekile uphinde waxoxa lelunga lebandla lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo othi kunenge okwafezwa isivumelwano se-Unity Accord.
Inyanga ikhathe kakhulu ukudlula wonke amanye amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela yokuthi yilake sabona kuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazwe, i-PF zaphu lezanu-PF. Injongo kuyukubana abantwana bezimbabwe zabambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo, basebenzele bendawonye. Yikho lapho esabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini nje?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano ngithi thina esikuzwisisayo ukubona wafezeka kakhulu, ngoba sinanzelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumende abantu bomkhono wakithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumende ngezikhundla abaqualifaye ukuthi babe kuzo. Sebesebenza futhi njalo bekhululekile, bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwafezeka, ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngokuthando, njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini. Osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebele ukuthi baswendele kuhulumente, basebenzelele uhulumente, bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo, njalo ukuthi ilizwe lizezithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthukise, indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikuso yilekani isibanga thineso ukuthi ukuze sikhululeke lathi iwena la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini, sikhona emamayini. Lo uhulumente okhona akakhethi, uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthole amamayini akho, uthole iy'ndawo zokulima, ukhululeke nje uselizweni lakho. Kwafezeka konke lokho.
Lo ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu-PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-CCC selisole imthethwandaba ngokungaphi ithuba isiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala elokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Usikhala uselenyanga ezedlula isithupha evalelwe estokisini engathoniswa ngacala lokutshotshozela udlakela aletheswayo. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-CCC labantu bonke jikelele abeZimbabwe ngisho labantu bezizweni throughout the whole globe baya babamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silamajaji yini kumbe sesilama ZANU-PF functionaries kubench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo seseseko Mabhuto seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawa ayo into ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu aba abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle. Yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho sihlupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process. Ngalokho mahlabezulu sithi sibuhlungu siswele ukuthi singenzani. Isikhathi esiningi into eyenziwa iZANU-PF benza khonokuyana ama-pre-detention ayesenziwa nguSmith. Silabo babonkomo labo ndabaningi isitholi labo chikerema abahlala eGonakudzingwa baziqeda ama 10 to 16 years. Akusela mehluko mahlabezulu, siza kuma sibone thina sihamba labantu, thina asithandi dlame, thina singabanqobi. Konke lokhu sithi papha juba baza kucutha phambili. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Akubizwa ozwayo edolobheni le-Plumtree lamhlanje lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo oyebukalanga roadshow. Umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 kuThekwane Road. Kuzaqutshwa imicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi umnumzana Difa waJapi Bango Dube, yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi jangechenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale Mathendele iphenduke njalo ibisibuya ihambe iziyefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale machi ibukalanga machi babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana ikakhulukazi esikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke ngisho lasezitolo zaseplumtree ngisho kuma government premises abantu abazifunde ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngisho lasemabhoda ebhoda lana esePlumtree siyafika khona sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka leyinto kodwa ke lokho yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke noma basebulini noma basemangwe noma Zuma, ngisho labanye abaseBotswana, ngisho labanye abakoBulawayo, labanye abasetsholotshola kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenya ngolimi lwabo lobuKalanga, batshengisele uthando njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo, kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi okuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela kodwa selwatshabalalwayo, kodwa akubonakale ukuthi labantwana baba lothando lwalo. Nabantu banike abantwana amabizo ebuKalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani.
Ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla?
Abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe, kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe, kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo, ezikhokela umcimbi. Lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi.
Lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bangodube ongomunye wabaqoqa umcimbi weBukalanga Road Show ozaqutshelwa edolobheni lePlumtree lamhlanje. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende uzakupha ugatsha lwamapholisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha US $60 million eyokusebenzisa phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukusungula isikhwama esiza kupha izisebenzi zikahulumende ezikumampentsheni imali. Leli phephandaba lithi imali le iza kuba ingamadola elemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela ku-Studio 7, siyabingelela ku-Studio 7, badlala abantu okhulumayo ngosibanda waseLupane. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kanti abantu laba bona nxa bephanana ama-500,000 ngomuntu eyi-1, shuwa ama-ministers wona ephanana ama-500,000 ngaphandle kwebhenki, and kwananzelela ukuthi kwakhona thina njengezakhamizi nxase siyathatha ama-loan ebhenki siyachajwa ama-200%. Kungikhala kubuhlungu ukuthi kanti manje bona nxa bona bebalekela bayenza umthetho bebewalekele. Okunye okusukhanelayo futhi ukuthi kanti nxa kuthatshama by-elections uyathola ukuthi bona bayathaba abantu, especially izandu, abantu badulekile ngezandu bakithibi lapha eZimbabwe. Sihluphekile ngaleleli phathi le, sihluphekile kunzima. Abantu bayatshaya kuzisa ubuhlungu. Okunye futhi i-NDC la i-CCM la kuwafuza ukuthi ngathiwa iyazilungisa ibe yiphathi ekhanyayo la ukuthi yenza njani, ama-structures ayo ekhanya kukhanya ukuthi wenza kanjani, ngoba nxa ukuthi ingalama-structures bafaka njani abantu without ama-structures, bafaka njani umuntu lo sengu-MP futhi phela kubeka ama-primary elections abantu bekhethwe bebonakala ukuthi ngoba kusezo kwenza kakhulu iwe-selection. I-selection aso lo ukuthi yedala i-nepotism, kuba ne-nepotism. Imithwakazi yesophosi la yiphathi, kodwa imithwakazi ngani i-pressure group. I-right ibe yi-pressure group nokuthi nje ilungise ezinye izinto emathebelele, but i-right kuba yi-pressure group nokuthi kuba yiphathi, ngoba kuba yiphathi iyehluleka vele ukuthi ayi-democratic plaza ayasupport. Siyacela ukuthi ngathiwa la i-HPC iyalungisa ikhanye ukuthi kuba yiphathi enjani, ngoba so even ama-sponsors so bevuma ukuthi be-sponse iphathi engakhanyi ukuthi vele yona umsila wayo ingathi lekhanda lalo ingani, njalo ikhanda lakho lalikhethwe ngubani, yabona. So kudinga ukuthi bayekulungiswe la benze i-congress yabo bekhethe kuhle kuhle abantu belungise kube right. Hayi, siyabonga ngokukhuluma ngosibani, yabona.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Alibiyelela, ngicela lingisendele i-news ezekuseni ezantambama le-Livetalk angila radio yami yafa. Ngicela lingisendele, ngiyacela ngomusa, ezesiNdebele.
Njani ku-Studio 7? Siyabonga. Kati laba bantu abatushamisa kakhulu ubulawelwa engoma engenzanga lutho, yini into endiyenzileyo? Kodwa nxa bona abe-CCC bengathi bethi umkhokheli Mnangagwa Bulawayo bengasinda na, bengasinda na bona nomthetho wabo? Kodwa-ke labo ababoshwe phela, awabotshwe bona labo. Ngiyazi ukuthi nje mawe ngathi akabulawe abe-Triple C ningafele nje ningeke baliboni la nabo laba ababulawe abathi akabulawe ababotshwe phela sibone gawula khuluma phela bebotshwe khuluma phela bebotshwe ngoba baphula umthetho phela akekho umuntu okumele abulawe angithi kunjalo ababotshwe phela sibone ababotshwe labo bantu abathi umuntu abulawe engenzanga lutho ababotshwe phela sibone
ani basakade Studio 7 injani sibili hayi nasiyancencencema lapha bendithanda ukuthi ngikhulume nje labantu bakithi ukuthi indaba le yamaphathi amaninginingi la asegcwele ubona ngani thiwani i-ZANU-P F singayikhipha amaphathi emaningi kangaka. Mina ngombono wami bembona ukuthi khona nxa singavotela amaphathi ethu la esiwathandayo kuma-councillors nakuma-m p then ku-president sesivotela umuntu oyi-one esibone ukuthi iphathi yakhona ile power, yikho lapho engibona ukuthi thina singakwanisa ukukhipha i-ZANU-P F ngoba amaphathi la asemaninginingi lawa iningi labo amvume ukuthi aphathi afuna ukuzosiza abantu laba kuphela ngase befuna ukuthi bazidlele kuphela nemuli zabo befuna ukuthi bazidlele ngemuli zabo. Kodwa nxa singabambana sivotele upresident o-1 p f singayikhipha, kodwa singavotela amaphathi ethina la esiwathandayo amaninginingi lawa amboni kumelela sahlala sikhala kuphela ukuze sikwanise kasibambaneni bantu bakithi senze into e-1 singakhethikhethi ukuthi lo ngumndebele lo ngumshona lo yikuyini asibambaneni senze into e-1 sikhipheleni i-ZANU-P F sike sibone ukuthi amanye amaphathi azayenzani okungaso ZANU-P F.
Basakazi be-Studio 7 sanibanani, angihlale phezu kodaba angachitha isikhathi. Sibona abalandeli be-ZANU-P F kuvidiyo bethu uChamisa kabulawe. Sambona lwana ubaba ukuthi amushayanyika enyangeni ezedlulileyo esithi uChamisa kabulawe. Namanje lwana ubaba akakaze botshwe kodwa amapholisa athi kwana asahlolisisa. Sibona abantu betshaya amatobo, betshaya lasensiza, kunemoto ezinemfanekiso ye-ZANU-P F ezibhalwe ukuthi ZANU-P F. Abakaze baboshwe labo bantu. Kodwa uJob Buskhala usejele namanje lalabo abanye asebakhululwayo kuthiwa bagqugquzela uDlame bencitshwa nebail. So into esifuna ukuyibuza kumapholisa nabantu be-ZANU-P F ngoba yibo abangongqondongqondo, babotshwa nini labana abantu labo amapholisa babotshwa nini labo bantu? Ngoba sifuna ukuthi labo sibabone besejele njengoba uJob Buskhala esejele kuthiwa bagqugquzela uDlame, kanti bona babotshwa nini ngoba nabo bayenze icala elifanayo lelo kuthiwa uJob Buskhala walenza, babotshwa nini bona? Njalo ma-ZANU-P F ngokuthi abantu bayayithanda waye kuza fanele uChamisa ebulawa ubulawelwane uma ngokuthi abantu bayayithanda, ngoba ngicabanga ukuthi uma kuwukuthi abantu bayayithanda asikho isidingo sokuthi kube lo muntu ogudluzwayo. Kuzayiwa kuma-election abantu bavote bakhethe la bamthandayo. So ma kungokuthi iyathandwa ngempela abantu bayayivotela njengoba isembusweni ngokuthi abantu bayayivotela, ubulawelwane ophikisana na lokho kusenza kusicacele kithi sonke ukuthi kusho ukuthi i-ZANU-P F isembusweni nje vele ayikaze iluwini ukhetho, ihlala ikhwabanisa njengoba vele ukuthi ayiyakhwabani.
Studio 7 linjani basakazi bethu, linjani basakazi bethu? Hayi, siyalithanda mpila, siyabonga indaba elisifundela zona. Chris Gandhi, Tungameli Nkomo, Gino Gumede Saidi, hayi siyalibonga mpila, sithandekile Mhlanga. Hayi, sithi liba benjalo basakazi bethu. Uyazi namhlanje ngibhowakele kakhulu, ngibhowakele impela kakhulu ngamalunga la amalunga ethu la eMthwakazi Republic Party asuswa eKana, sisuswa chikurupu sisiwa kwana le Harare Central. Kati kuhamba njani? Yiphi ijele njalo? Asuyijele sokuyikhawulisa abantu bemthwaba komthwakazi labantu bephathi emarab kathi ZANU-P F yonithi izaphitha ngani? Kodwa hayi, isigwebo senilani lisiyeza linabo mnanga wangalabochiwenga, isigwebo seni loba lingasithola ngalaba emhlabeni izasithola khona lezulwini kunkulunkulu. Isigwebo seni sililindile, ihawulisa abantu liphilisa abantu nzima ngoba lizithemba ukuthi lisembusweni, themba amasosha namapholisa kuzaliphelela khonoko kungasisuza ngakhe. Umgabe laye wayefika ngeke umpela lezo kwampela wagcine efile ngenhliziyo sibuhlungu lawona mnanga osembusweni wena kuza kuphelela khonoko. Siyakutshela
ekuseni enhle ma-Studio 7, siyaphila. Ngithanda ukuphawula ngokuthi kungani i-Studio 7 sithatha ama-minutes amaningi sikhuluma ngezinto zangaphandle kwelizwe, into zase-South Africa, into zaphesheya, kodwa ezethu izindaba zase-Zimbabwe azikhulunywa indaba eziningi. Sizibona kuma-WhatsApp emasayidini, kuyiso i-Studio 7 sibhizi sibheka indaba ezingaphandle kwelizwe, kodwa into emqoka ukuthi sikhulumele ngezinto ezikithi ngoba laba abantu abangaphandle kwelizwe abalandaba lathi thina amazwe angaphandle kwelizwe alandaba lokuthi iZimbabwe iyenzani. Thina sibhizi sibheke ukuthi upresident wase-South Africa uwine kanje, upresident waphesheya uwine kanje. Ezethu indaba siyazikhuluma sikhathi bani Studio 7 omuhle.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukwele Melika lapho abonge khona leli lizwe ngokuphathisa ngezikhali kumpi yelizwe lakhe lele Russia. Umongameli Joe Biden obelomhlangano wamahola amabili lo Zelensky uthembise ukuthi ele Melika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine lize linqobe empini le. UBiden uthi ele Melika selaphathisa ele Ukraine ngoncedo lwemali olwedlula amadola angamabhiliyoni angamachumi amabili $20 billion. Wengezele esithi usanda sayina uncedo olufika phose amadola angamabhiliyoni amabili $1.8 billion. Wazise njalo ukuthi impela ele Melika lizathumela izikhali ezithiwa ngama-Patriots ezokuzivikela kumabhomba athiwa ngama-missiles aphoswa ngele Russia. UZelensky utshele idale le-Congress ukuthi kuqakathekile ukuthi ele Melika liphathise ilizwe lakhe empini le ngoba ingaba ngeyomhlaba wonke. Yena umongameli wele Russia uVladimir Putin uke wethusela esithi nxa ele Melika lingapha ele Ukraine izikhali lezi ezithiwa ngama-Patriots bazazisola ukucatshangelwa ngabaningi ukuthi engaba esithi uzasebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Sixoxe lolandela ezombusazwe wele Melika umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi uyambona na uPutin esebenzisa lezi zikhali.
Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke, angiboni sekufika khona ngapho ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon, iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe wele Melika obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwele Melika.
All right, go. Enter bathroom, fashion. Shit, I mean, you come through when your heart break. Heart break, push
shenshi a break. Now make it bite in up on your mind then. As Baba told you better. I want to flex my love.
Ingoma kaKizanyo ethiwa yona Cough isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Lamhlanje lilanga lokunanza ukumanyana kwamabandla amabili elezaphu lelezanu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.